Bumalanga lithuma adlulileyo eleZimbabwe limanyane lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwemsakazo olo-World Radio Day. Kodwa iningi labantu kulesi sabelo, ikakhulu emaphandleni, lehluleka kubamba amagagasi aweZimbabwe Broadcasting Corporation okudala ukuthi iningi lilalele imsakazo yaphetheya. Izakhamizi ezixoxele umsakazo we-Studio 7 zithi ukuswelakala kwemisakazo emaphandleni kubabisele emuva ngoba indaba eziningi bazizwa ngelikabathi. Izakhamizi zentepe sezile minyaka elitshumi zafaka isicelo kuhulumende ukuthi ziphiwe imvume yokusakaza, kodwa kuze kube lalamhlanje lo msakazo awukavunyelwa ukusakaza okusemthethweni. UNkosazana Thandekile Ncube ngomunye wezakhamizi zentepe ezilinde ngamehlo abomvu lomsakazo.
Le station siyayithanda kakhulu, siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama-donation kwabanye basisize lathi siqhubekele phambili ngoba siyaba sesizwakala emoyeni. Uzwakala khona emoyeni wazakale kungathi nje kuqakathekile.
Amazwi akha agcizelelwe ngumnumzana Jabulani Moyo othi nxa kungasungulwa umsakazo kulindawo bazasizakala lalapho belahlekelwe izifuyo ngoba imbiko izafika kuZulu ngokuphangisa.
Siba nama-problems esihlalandawo kakhulu lapha siledubolwane lokutshontshela, so ukuthi kuhambe masinya kuzwakale emoyeni kumbe uhulumeni. Ma kungaba lomsakazo lapho kungafika masinyane kuhulumeni, lezikhalazo zethu zingafika masinyane kulokuthi ngihambe ziripot epolisi kumbe ngiyengapho, kodwa nxa sikufake kumsakazo kuyaphangisa ukuzwakala.
UNkosazana Simangaliso Nyazayi esinye njalo isakhamuzi sentepe uthi ukusungulwa kwemsakazo yezigaba kuzavula amathuba emsebenzi kwabatsha abatshona bebhoda ezitolo bengenzi lutho.
Mbona ngani umsakazo lo uqakathekile for i-development because silama youth ayebe engela lutho lokwenza.
Umqoqi wenhlelo zentepe Community Radio umnumzana Mvelo Zondo osebenza phansi kwenhlanganiso yemsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi sesiside isikhathi belinde impendulo evela kuhulumende.
Ngo-April zalekela sa 10 years ilokhe isakaza ngendlela esakaza ngayo ingela license. Ngajabula kakhulu uma singathola i-license yokuthi sisakaze ngoba okwamanje kunzima ukuthi sikhankase sibili okuzwayo njenge-radio yonke eyazakalayo. Khathesi sisebenzisa indlela zokufaka imbiko kuma-WhatsApp lama-bulk SMS kumbe senze kuthiwa ngama-listener clubs, sile combi casting, le WhatsApp casting, le podcasting.
Uphinde wathi nenge emaphandleni lisemnyameni ngokwenzakala elizweni ngenxa yokuswelakala kwemsakazo kulesi sabelo.
Lapha bakhona imsakazo wesizwe esiwuthembileyo i-ZBC kayifiki amakona wonke eZimbabwe, ikakhulu ngapha emhlubulweni wezansemandebeleni balalela imsakazo e-South Africa leyo eBotswana, ongangokuthi into ezenzakalayo phezulu ezelizwe kabazazi.
Mphathi Ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko kuleli uNkosikazi Monica Mtswanga uthi uhulumente uzaguqula imithetho yokusakaza njalo kuzavulwa amagagasi emsakazo ezigaba ngokuphangisa. Lo nyaka usuku lwe-Radio Day lunanzwe phansi kwesiloko esithi Dialogue, Tolerance and Peace, okutho ukuthi umsakazo ungasetshenziswa ukuletha ukukhulumisana, ukuhlalisana kanye lokuthula. Kusenjalo, iningi liphethe likhala ngendlala esemakhaya njalo licela uhulumende ukuthi angenele. UNkosikazi Thandiwe Sibanda ukhala ngendlala esimhlasele labazukulu bakhe.
Batshela ukuthi siyadubeka asilanto yokudla njengoba izulu velade lingani, yonke into akule ezitolo akuthengeki, asidli lutho. Siyadubeka, amakhosi ethu kazama ukuthi asinike ukudla okudliwayo. Siyadubeka, abalungisise sibili, siyadubeka.
Lobanje uhulumende encedisa ngomumbu udubo ekuswelakala kwezitshebo okudala ukuthi abanye bavube esitshwala ngamanzi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.